inyathelelelo siyalizwa sibili, kodwa okuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi amapholisa kuleli lizwe ngamapholisa ahlonitshayo ngaphandle kwamanye amazwe, benza umsebenzi omangalisayo. Kodwa udubo olukhona yikuthi bangabuya ekhaya sebefuswa ukuthi benze intando yezandla. So esingakwaziyo lapha yikuthi bazanelisa yini ukuthi babophe abantu abalodlakela, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abaqala udlakela izandla. Sikhuluma sinjenje emaphandleni sokadeploy amasotsha angu-5,000. So umbuzo esabe sesizibuza manje ngokuthi kanti masotsha asedingani-ke emaphandleni wona kumele bahlale emabharakini, ngoba umsebenzi wabo kulondeleza ilizwe leZimbabwe, hhatshi ukuhlukuluza abantwana besezimbabwe. Behlukuluza nje ngokuthi izano iyabe sibatshele ukuthi benze njalo.
Ngezinye indlela akaliboni yini imithethwandaba le isebenza kuhle mpela ibajezisa labo abezanu PF abangatholakala besephula umthetho?
Thina esivela khona kathesi ukuthi esifithi thina singatshaji ngebandla le-MDC kodwa ngubaba ngatrogetamisa ngahamba emaphoriseni sifithi siyaripoti ukuthi sitshayiwe. Yithe sasibuthwa omasitshaya babe yibo thina esibatshayileyo. So sizakuma sike sibone ukuthi njengoba kuthiwa sokule nguquko sokuzaguquka yini emakhodi yini. Sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC silo daba lethu olusemakhodi ngalini sikhuluma kunjenje. So sifuna ukubona-ke manje ukuthi bazakupha omantshi ithuba lokuthi benze umsebenzi wabo ngendlela umthetho efuna benze lowo msebenzi. Lapho esesizakholwa khona ukuthi hayi kuyathembisa, ngoba kakhathesa izani phela iyandisa ukuthi imali isemgwaqweni itshengise ukuthi ifuna ukuthatha isandla sokudla lapho ifuna ukukhonisa iyakhona, kodwa wena ungele ukunanzelela unganyadelanga amabreki uzayibona isiqansa futhi sesiyaphezulu. So sizakholwa sesibonile umsebenzi wangkhona usuyenzakile.
Ukhuluma ngamasotsha elithi athunyelwe yizanu emaphandleni, kodwa liyakulandula lokhu leli bandla lithi akulanto enjalo, likhuluma njalo nje ngoba liyakwazi ukubana lizanqotsho.
Hayi, kasikhulumi ngento esicabangelayo. Umkhulu wamasotsha waphuma ikhuluma njalo nje, akulotshiwe kulembini. Ayisithi sakukhulumayo, silandela kwakhuluma ngezinye zenkokeli zabo. Kodwa esikutshoyo yikuthi kanti kambe njengabantwana baseZimbabwe sizahlala sihlukuluza nasisodwa ilizwe lichitheka lisenzenje, sisithi sifuna ukuya ngaphi, sitshiyelana abantwabethu.
Ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela lani lizizwe likhululekile, ngoba esikhathini esiningi landa ukugcona ibandla leZanu PF, kuyini elingabatshela khona ukuthi hayi Zanu sifuna lenze so ukubana lathi sizizwe sikhululekile, njalo ukhetho sivuma ukubana hayi luqhutshwe ngendlela ekhululekile?
Njengebandla thina le-MDC sesaluloba ugwalo, salulebela uZeki, sikhala ngendaba esithi khona ngama-electoral reforms. Ngizakupha umzekeliso. Khathi sikhuluma kwenjenje, kuqakathekile uma sisiya kukhetho kudlathi lanxa sihamba sihamba sikhululekile ukuthi sikhuluma ngama-ballot papers lapha. Iphepha langikhona elithengiweyo lithengwe ngaphi, ngubani, njalo ozaprinta lawo mabhaloti ngubani, ngaphi? Ngoba lathi kumele sikwazi sibone kusenzakala, ukwenzethi sibe kwazi ukuthi ezinye izinto esizizwayo ezenzakalayo nxa kuprintwa sibe kwazi ukuthi siyazenqabela sizithini. Nxa seliprintile ibhalot lona lelo ligcina ngaphi, ngubani, njalo kuprintwe amabhalot amangaki, sikhangela abantu bahambe bayarejista. Nxa sinyangezela kungezelele ngenani elinganani, ukwenzela ukuthi nxa sesiqedile akulazi ukuthi thina siprinte amabhalot ayi-8 million uzokuthi awuvota abantu abangu-15 million. Yizo zezinto esifuna ubazazi kusenza ukuthi zimi njani. Ezinye zangkhona khathesi sikhuluma kule voters roll, kumele siyibone ukuthi bona laba abantu esithi abarejistileyo yibo yini abarejistayo ngendlela okwenziwa ngayo amabhizara. Nenombolo esaziphiwa yizeki ezazikhombisa ukuthi endaweni enje kurejista abantu abangaka, endaweni enje kurejista abantu abangaka. Ayikhona ukuthi sithi vumbuvumbu sithi siyavuka sizokuthiwa lapho kwakurejiste khona abantu abayi-500,000 sokurejiste 1-2 million barejiste nini? Yona izeki yangkhona sokuthi gaga so bavule inini bengatshela uZulu ngoba kathi sinesikwaziyo wonke umuntu ongarejistanga kumele ahambe emahofisini awo ezeki kakuhlele lokhwani ukuthi izeki yalanda abantu so laba berejista isikhathi bani ngaphi ngezinye zezinto esimazazi zonezo so nibangasinika i-voters ro sizanelisa ukuthi sibone ukuthi uhamba njani njalo sonke siyazi ukuthi ngesikhathi zirejista kwakuthiwe khona siyasebenzisa isithupha kumbe ama-passport so kumele sibekwazi ukuthi ama-passportini laba bangaki yiwo yini ama-passport nalawa okuthiwa arejista ezithupheni yizo yini so kumele basinike ubufakazi bona lobo abathi bona bangeke basiphi so ngezinye zezinto kumele babone ukuthi bayazintshintsha so nezo bangazitshintshanisa ngesikhalelani